Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kumabasa 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sinanzela ukuthi khonapho ingxenye sokuzabalwa kunzinyana lokuhlukuluzana phakathi kwalaba bantu abalendlozi lalaba bantu abarendileyo.
Uhulumende uthi akula muntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti ingozi yomkhuhlane we-coronavirus ize idlule.
Ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo yinto nje esiyibukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhuyana okuthiwa ngama-last kicks of a dying horse ngesilungu.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khube sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amathathu lambili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amahlanu 453 abahlolwe umkhuhlane lo izolo akekho ofunyanwe elawo. Luthi njalo asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Asebehloliwe elizweni lonke jikelele sebephezu kwenkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7287. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 216,857 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.1 million. Ezwekazi le-Afrika kona usuhlasele abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,566 wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamane 1,469. Uhulumende uthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti kuqala linyanga ilizwe lize liyevulwa sokwedlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Isinqumo lesi sithethwe litale labaphathintambo elekhabhinethi izolo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-Twitter uthe ikhabhinethi inqume njalo ukuthi abaloja endaweni zamabhizimusi labo kabamelanga baxotshwe. Uthi amarenti azabhadalwa ilizwe selivuliwe uzulu sebuyelile emsebenzini. Umangwana uthi lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokubhadalwa irenti egcweleyo egoqela eyesikhathi sokuvalwa kwelizwe kabalalungelo lokuhlawulisa uzulu irenti isizele. Isinqumo lesi siza ngesikhathi abanye abanikazi bezindlu bebikwa sebeqalisile ukuxotsha amalotsha. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Sibona ongathi kungaba njalo kuba lohlupho oluthile ukuthi kambe ngabe ngasabhadalanga sithi thina i-lockdown iqede phose i-6 months kuseya phezulu bese kuthiwa lo umuntu kaqhubeke ebhadala imali ezingana ngemva kwalowo le renta leyo nyanga. Umbuzo uhambe ukuthi abantu bazawanelisa yini bela amakhampani azawanelisa yini lokho ngoba sinanzelele ukuthi imali yakhona bayezabeyathatha ngoba bathatha abaningi nxa bengabhadali baya bengenza i-business. So leyo mali akusaqedakala ntizavelana khona kuyatshengisa ukuthi kunzima kodwa sesizwa njalo futhi inkulumo yakho nisibuye ijika futhi khona beduze ukuthi abantu bakabame ngalokho ukubhadala la ma-landlords lawo akathule ngokubuza i-rent kulezi gaba ezimbili lapho ezizilandzelelayo. Okokuqala bakhona u-landlord vele eZimbabwe siyananzela ukuthi kulilizwe eligcwele abantu abangasebenziyo abanengama-informal traders. Uzananzela ukuthi silabo abantu abangama-landlords abangasebenziyo impilo yabo ukuze baziqhubeke bephila nebisinale imuli zabo imali leyo bayithola khonapho emarentini. Sinanzela ukuthi khonapho ingxenye sokuzaba lobunzinyana lokuhlukuluzana phose phakathi kwalaba bantu ama-landlords lalaba bantu abarentileyo. U-landlord eselohlupho lokuthi kambe nqalaba abantu sokuthiwa bahlale bangabhadali lami ngababuzi leyo mali izavelanga sesibona uhlupho sesisela ngapha kuma-commercial. Siyananzela futhi ngapha kuma-commercial stands bakhona abantu abayekela ukurun i-business banika abantu i-business zabo ukuthi ibancede ukuthi badle khonapha. Pho umbuzo omkhulu ukuthi khonokho sibona thina njengezakhamizi ukuthi phose kuzakhoza ingxabano phakathi kwama-landlords ama-tenants.
Ingxabano elikhuluma ngayo le ingavikelwa njani?
Aluba uhulumende ube nguhulumende esikubona kusenziwa kwamanye amazwe ngenxa yale i-disaster yomkhuhlane ositshayileyo sinanzela amanye amazwe ukuthi bathi khona hathi bo bayancedisa abantu babo ukuthi babanike imali baphile. Uhulumende ingxenye ukuze le ingxabano ingabi khona thina njengebulawa progressors ukuthi thina uhulumende kangenele ancedise kulezo zigaba ezinjalo yena kube nguye onika abantu imali ngoba phela indaba le eyalo mkhuhlane otshaya umhlaba wonke watshaya eZimbabwe abantu abazidingelanga kodwa badinga ukuthi baqhubeke bephila. So uhulumende sowumlando wokuthi adinge imali ancedise abantu kakhesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo.
Umsazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umkokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa esephe asebekhulile koBulawayo abedlula amakhulu amathathu. Uncedo lwempuphu esithi le yindlela yakhe yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe osokubangele ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Isikhulumeli se-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi abathole usizo lolu bahlala emalokitshini ayisishiyangalombili.
Umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi nxa kunikezwa ulutho kukhethwe ukuthi umuntu ngwebandla liphi. So wonke usikhulile ubeqhutshelwa impuphu yakhe.
Ubona njani umumo okhona elizweni ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende uthi uzaphathisa amabhizimusi amancane? Ubona ungani kuzaphathisa na umnotho welizwe?
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathiswa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwe imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhubo wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sanguminister ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqutshelwa ama youth imali ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaselakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare so sesikwazi ukuthi vele into le vele into eyokubhayizisa abantu eyokuvala abantu amehlo ukuqutshela abantu beHarare uzakhumbula futhi Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan i-business proposal wathi ufuna ukuthi afuye inkukhu lengulube ezindaweni zeMashi Central bathe besiya khona ngale ama auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu babona vele kuligceke vele lingelalutho kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khona pha so hayi lokhu kuvamekile siyakwazi omnangagwa siyabazi
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Unobhala jikelele webandla leMDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khube sezixotshile kuleli bandla ngokugijimela ukwamukela isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye owayemele abe ngumkhokheli weMDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai athi umnumzana Nelson Chamisa. Ngokunjalo uNyikazino utshele inkundla yeOpen Pali ukuthi nguye osengumongameli waleli bandla. Wothi njalo selobele iziphathamandla zedale lePhalamende kanye lezekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ezazisa ukuthi ibandla leMDCT kalisoze lilandele isinqumo seSupreme Court. Ngoba ingelamandla ukulitshela ukuthi kumele likhokhelwe ngubani. Kodwa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Kaliphani Phugeni uthi uNyikazino uyaziphuphela.
UNyikazino amandla aclaim ukuthi ulawo wayi position aclaim ukuthi unayo ayikho leyo position i-court yathi mama ukhuphe ungu acting president ngendlela yokuthi nguyo succeed ngokusemthethweni babu uTswangirai mina ke angise isikhulumi njengoba kwakwenzekile kobulawayo lapho uNyikazino akhethwa khona bangu SG mina sengu national executive member ngasala phela ngisikhuluma isika mama Makhuphe not esomhlangano so hayi uNyikazino ayiso SG akula le party le yakhuluma ngayo ayikho ngoba ukhuluma ngeparty yafonywa ngo-2018 akukho party yafonywa ngo-2018 ngo-2018 sasenze extraordinary congress i-extraordinary congress nale umthetho osuthe it's illegal in other words it's null and void akufana nento engayenzekanga nje
kuyini pho aza kwenza uMakhuphe
akulalutho uDr. Khupha azolwenza inganekane nje le ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo akusole lento nje okuthiwa yinews akukhona inews nje into nje esiyibukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhu okuthiwa ngama last kicks of a dying horse ngesilungu siyabaza abasemuva kwentwena le abanye babanikeza umawo imali yokuthi besenza ama-headlines nalawa nje angamsizi lutho kodwa ayakho into umama azoyenza ngoba vela ukholo uthola ukhona la
kulodaba lwemali ephiwa amabandla aphikisayo ngohulumende sibona abanye bathi kumele ize kubandla lenu kanti abakajamisa bathi hayi njengenhlala yenza imali iyakubo ngoba yibo abalamalunga edalela eParliamente ungathini ngalolodaba
Ikoti ya rula msakazi yathi yona umuntu owasucceeda obabuTswangirai uDr. Khupha yalungisa ingxaba ngxoza le ekati khozwe indlela uChamisa ayithethe ngakhona amandla so mangabe uChamisa wayithatha imali kuqala ezitshela ukuthi ngiyophethe ikoti sithi akuswe nguye ophethe sokungumama uKhupha kusoba ukuthi imali izoyakuya kuphi imali izoyakuya kunhlangano ephethwe ngumama uKhupha
Umnumzana Kaliphani Phugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khupha ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. In lezakhamizi zakoBulawayo lithi selitshona lifolele amanzi ilanga lonke kulezi nsuku kodwa lingawajoli ngenxa yokuvalwa kwawo yikhansili okwensuku ezinhlanu ngezigaba ngezigaba ngoba esilela emadamu. Udubo lwamanzi lolu solubangele ukuthi inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ilobele umongameli Emmerson Mnangagwa imcela ukuthi aphathe lolu daba njengokuthi solukusimo esibi kakhulu i-national disaster ngesiNgisi. Umeya kobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ikhansili kayenelisi ukudonsa amanzi emadamu ngemfanelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Amanzi kathesi esilawo kobulawayo semalutshwana kakhulu emadamu ayiwo aletha amanzi kobulawayo. Okwakathesi ikhansili ikhipha umbiko wokuthi amanzi aku-31% amadamu wonke ongusikisi. And ungathi kunanzela kathi siku April lapho kuzafika khona uOctober November esingacabangela khona ukuthi izulu lingaqalisa ukuna kusobala ke ukuthi idolobha lakoBulawayo lezolohlupho lwamanzi. Ngokunjalo ke sibhalela incwadi kuyikuthi sikhangele futhi ukuthi vele ezikhathini eziningi ezidlulileyo uza kunanzela ukuthi uBulawayo bevele lohlupho lwamanzi. Uhlupho lwamanzi lolu lubangelwa ukuthi idolobha lakoBulawayo selakhula selaba lamalokithi amaningi laba labantu abaningi. Ngokunjalo ke izakhamizi zakoBulawayo amanzi asemadamu lawana kawasezenelisi. Yikho uyafica ukuthi esikhathini esiningi siyasicine sithatha amanzi enyamandlovu aquifers ezibhoraneni leziyana ezeEppington Forest. Ngokunjalo uyafica ukuthi lazo leziyana izibhorane ziyafa kokuphela kugcine ke kungasincedanga kakhulu. Khathi singananzela vele zisebenzi zawo zimlutshwana kakhulu. Yikho ke ukuze sibhalele incwadi sifisa ukuthi uhulumende akunanzelele ukuthi idolobha lakoBulawayo amadamu lawana liwasebenzisayo ngamadamu athiwa kudala kusabusa amakhiwa nge-regime kaSmith. Lokhu ke kwawo lozibuse amadamu athi engezelelwa kwawakho. Yikho ke sasibe sikhuthaza encwadini ukuthi kudikile kwenze ukuthi imali zibe khona ezingenza ukuthi idamu leliyane legwayisha ngani lalo liphele masinyane ukuze amanzalo abuye ngapha koBulawayo azophathisa. Kuthi njalo imali enye nxa engaphuma kuyelungisiswa izibhorane leziyana ezisenyamandlovu aquifer laphana ukuze lazo zipompe zilethe amanzi koBulawayo.
Kwazi njani ukuthi incwadi ifikile kumongameli njalo likhangelele ukuthi izaphendulwa nini?
Singeke sitsho ngesiqiniseko ukuthi iofisi likamongameli lizaphendula incwadi ngemva kwesikhathi esinganani, kodwa sikwaziyo sonke njalo kutshona kuqomoselwa ngumongameli ikuthi yena umongameli lo hulumende wakhe abantu abalalelayo izikhalazo zabantu. Ngokunjalo ke sikhangele ukuthi incwadi le izikhalazo zayo zizaphendulwa ngokuphangisa ukuze abantu basile engozini eziningi ezingabangelwa ukusilela kwamanzi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele avumele inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zibhode ngamankampani avuliweyo okwamanje ukuze zibe leqiniso lokuthi izisebenzi zivikelekile kumkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi akula sisebenzi esimele sisebenze singavikelwanga ngokugcweleyo.
Ama-trade unions phela abameli bezisebenzi ngalesi sikhathi kufanele labo ke bephiwe ke ama-permit ukuze phela bekwanise ukuhamba emakampanini bebone ukuthi lazi izisebenzi eziku-front line kumbe ezibiziwe ezikwi-essential service ziyathola phela izivikelo ezikwanileyo. Besikucela kakhulu kuhulumende ukuthi ama-trade unions kavunyelwe phela kawanikwe izincwadi ezokungenangena phela emakhampanini zikhuluma lezisebenzi. Sinanzelela zikhangela njalo ukuthi labo ababiziweyo basebenza ngaphansi kwama-guidelines kumbe izivezo ezinhle yini ezisemthethweni. sibona abanengi ke ababiziweyo baminyene emabhasini njalo lapha abasebenza khona kabanikwanga ke okubavala imlomo lamakhala phela ukuze banganikani ke igcikwane. Besicela ke ukuthi uhulumende abone ukuthi imithetho yakhe iyalandelwa. Besizinikela ke thina ukuthi simncedise ngokuthi asivumele ama trade unions ukuthi akwanise phela ukungena emakampanini.
Zikhona yini izisebenzi esezithe zathola uncedo uhulumende athi ulupha abantu abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Uncedo esilubala emaphepheni ukuthi uhulumende unika abantu luphelela ke emaphepheni. Kithi ke izisebenzi besingakaluboni ke lelo ncedo. Izisebenzi ke ziyakhala ukuthi kanti njengoba uhulumende uthi ubhadala imali ezingaka, unika ukudla okungaka, asikuboni lokho kudla, sikubona emanyuziphepheni. Abanengi ke kuzisebenzi, singathi nje izisebenzi zonke, asikabi lezisebenzi ezithe khona sezincedakele.
Umnumzana Japheth Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elilokhu likhokela ngenani lasebebotshiwe besetheswa icala lokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, 15,545 asebebotshiwe elizweni lonke jikelele, abakubulawayo baphose bangene kunkulungwane ezine, 3,775. Iphephandaba leHerald lona lithi umkhokheli wekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo unkosikazi Loyisi Matanda Moyo uthi kuleziphathamandla zikahulumende eziphazamisa umsebenzi wekomishini yakhe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani Studio 7, salubonani basakazi Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagoma village ward 9 makhulela bulilima west Plumtree. Hayi ningabe linjani umhlaba wonke nje ngoba hey kunzima lapha sibhekane lenkinga eziningi kakhulu. Kakhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ngoba siphila ngaphansi kweSouth Africa leZimbabwe. Lapha into ezosihlupha lapha yimali ngoba imali abantwana basebenza eSouth Africa. EZimbabwe lapha imali ayikho ifanele ivele eSouth Africa. Abadala bathwele nzima laba abanye abantwana bavaleleke khona la yindlala. Yebo kudla babaphile kancane kuleli viki eliphelileyo kodwa bavele bethola ke maybe uvele uphila ngaphansi kokuthi uzayithatha komunye uthathe komunye ubuye udlulisela phambili. Okwesibili kulabantu abaphila kwele South Africa bebethembele kulaba abafowethu malayitsha bebaphathela amaphilisi. I-South Africa mpela efane ibe lokubona ukuthi noma bethi hhayi sizabathumela kube leyinye indlela. Okwesithathu umbhuqazwe ubulela abantwana isikolo kuvele kunzima nje ukubafundisa kubuye kube nje hhayi uNkulunkulu kafake isandla khona lapho kodwa-ke sixoxela iso senezo South Africa leZimbabwe kunzima kunzima. Ngiyabonga Studio 7 hhayi asiphepheni madoda abaseleyo siyobona khona.
Namhlanje liyayibona indaba yecorona ukuthi nxa kuthiwa umuntu kasebenzele ekhaya yakhanini imizi ekhaya woba le something ekhaya hayi kabi kwabahlezi lapha eGoli belezindlu kumbe bengalamizi ekhaya. Hayi kabi, ilizwe lingasilakho asilo lakho bakithi. Uyazi noma kungaba nzima njani, kunje eZimbabwe ayisikho ukuthi kulokudla kumbe njani, kodwa uyabuselizweni lakini. You prefer ukuyahlupheka ukini. Namhlanje nxa kungenzeka khona phi imisebenzi kuphela, uyathwala imikhungulu uqonde emzini kaba. Ngasho ngenye impila yo, ngenye icorona layo yokufika khona ngale abantu sebesilwa futhi khona ngale, susithi uyahlutshwa. Ngiyakubona ukuthi kusebenzela ekhaya bakithi, ingakini ingakini la kule nkaba yakho mani. Uyathola umuntu usehlezi khonapha bakithi, uyazi umuntu elemali edlalisa imali khonapha ethenga izindlu, eyenzani, eyenzani, umuntu engasebenzela ekhaya. Eyakhe ekhaya kungcono uma ule ndlu yakho kobulawayo, ngoba kukini laphana uyafika uhlala usiba free sibila, usozibona ipolisa likubuzani, asozibuboneni la uzavuka ekuseni usiba free usendaweni yakini uselizweni lakini usiyahlabalaza la okokutuyenzani khonapho uzayenzani, ngoba lesi simungathi uyasithangela lesi ngendlela esokungakhona, uyabuyela kukhona kwana kokudala isimo phela ngeke sisabuyela kwesijayelekileyo la khona kokokuhamba nje abantu bechelesile sokuyahamba kubuzwa amapasi ebantwini waya waya khona lapha ngoba kusavunyelwa ukuthi umuntu lo muntu ehambe eduze lo munye. Lokhu nje kulanda kuzotshintsha isimo, ngiyalitshela lizabo. Sengitsho phela awula muzi, awula ndlu edorobheni, awula ngubo, awulani. Nxa abantu betshelwa hayi bakithi sebenzela ekhaya, akula muntu olemali ubona abantu bele mizindlu emadorobheni kumbe bele mizi ekhaya, akula muntu olemali. Ngitsho akula muntu ola even ipeni yena leyo itholayo encane okwanisa ukuthi uthenge indlu lapha eGoli kumbe urente i-four room the house khonapha eGoli, uthole umuntu erente ama-double story khonapha eGoli, imalini i-double story nalo ibhadalayo kulokuthi uzirentele i-one room lo mbhedanyana wakho uyakhe le khaya kini le, ngoba masokunzima sokunje so i-corona le ongelandlebe straight ifuta ngikwazi. Ungabona ungafundanga kulesi simo lesi, angithi uyabona abantu sebebhejele ukuthi baye kibo bayehluphekela kibo. Lasekhaya phela ikhona i-corona kuvaliwe yi-lockdown, kodwa sebefisa ukuthi bayehluphekela kibo.
Elinjani bantu be-Studio 7, mina okhulumayo ngufanwe Lincube ngisebhinga. Funa ukukhuluma ngokungathestwa kwabantu. Siyezwa kuthiwa abantu kuthestwa bangaka labanjani njani. Thina abanye sibe lokuthi kuthestwa njani asikwazi. Sisemaphandleni vele into esiziphilela leyani impilo vele siyijwayeleyo. Ngoba ngapha lezibhorane vele azikho, sikhe emthonjeni, sinatha vele njengenkomo emfuleni. So siyame vele siyaminyane, siba anenye kuyathithizela, abantu bayazithelelela emangadini abo. Besenza vele njengensukwini vele, sihlangana njengensukwini vele. Noma khona lokhu nje sikuzwayo kwemkhuhlane, khona lokhu sikuzwela ku-Studio 7 kuphela. Ukuthi ukhona mina engingambona ehamba sibile efundisa abantu ngalo mkhuhlane. Akula.
Labo be kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya kunkulungwane eziphose zingene kumachumi ayisithupha, 59,200. Izolo kuphela kufe abantu abedlula inkulungwane ezimbili, 2,400. Asebehlaselwe yilo mkhuhlane bona bedlula isigidi esisodwa, 1,035,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokho likumachumi amathathu lambili. Uhulumende uthi akula muntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti kuze kudlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele weMDC uMnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo uNkosazana Thokozani Khupe sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngu-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.